Owake waba kukomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC, uMnumzana Qhubani Moyo, uchasisa ngokwethula kwale iripoti ugwalo ndaba olwe Government Gazette.
Umongameli welizwe izolo mhlaka 20 February ufake isidingo sakhe sobumongameli ukuthi i-Dimension Report eyabhalwa iZEC yahamba ePhalamende yabuyela kumongameli iZEC yasiyikholeka futhi yahambise i-last report isingumthetho welizwe. Okusho ukuthi ama-boundary alapho abantu abavotela khona asetshintshile, asebhalwe kutsha. La mawadi abantu laba abavotela khona asebhalwe kutsha, ebhalwa ngendlela leyi efakwe ku-reported immigration. Okuqakathekileyo khathesi yikuthi uzulu wonke abekwazi ukuthi into sezitshintshile. Sokungumthetho omusha ukuthi mhlawumbe ubuvotela constituency A so abantu abakhangele amabizo abo ukuthi anivele wona awele kuyiphi indawo ukwenzela ukuthi singakufikela ngalo khetho umuntu engalahleki ukuthi ngiyovotela ngabi.
Umoya ukhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuba athathe ithuba leli ukuba afundise abantu lapho abazavotela khona. Umoya uthi akula ngenye indlela ezakwenza ukuba ugwalo lolu luguqulwe sithi isingumthetho welizwe kuminyaka elithumi elandelayo.
Kwana tesi iripoti leyi ngingazifake isidingo sikamongameli welizwe futhi ukuthi yiye sekumthetho welizwe okweminyaka engu-10 elandelayo ngoba i-constitution yelizwe eyatho ukuthi every 10 years kulapho esenza khona i-delimitation ushintshe ama-boundary loba ingahambanga kuhle eyakho i-interest kumbe ufakwe endaweni wakhe ungayishisi kulutshwane ongakwenza kathesi.
Obona ngendaba zokhetho ku-Citizens Coalition for Change CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi ibandla lakhe ngaliphiwanga ithuba lokungenisa izikhalazo zabo kuleyi ripoti.
Sikhalo ukuthi iprocess yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo. Nxa sikhangela ukuthi iripoti yona leyi ifike kustage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi amawadi azadazula kanjani, kuzokuba lama-constituencies batshela njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama-stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi iZEC ama-boundaries wona lawa ahambise njani.
UMnumzana Witness Dube we-MDCT uthi njengebandla basaxwayisisa ukuba ugwalo lolu luthini.
Sikhangela nje singakajulisisi umbono i-delimitation leyi indlela enziwe ngayo sibona ngathi izasinika uhlupho ngokuthi okuningi kade sifisa ukuthi kulungisisiwe akusalungiswanga.
Kodwa abezanu-PF bathi balungile ukuya kukhetho besithi kabasoli lutho ngogwalo lolu. Lokhu kutshiwo lilunga lebandla leli uMnumzana Munashe Mdutsa.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga beqalise ukusenga lezi mithiyo besithi iZANU-PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe salitshele ukuthi bafuna ukusigqila.
Ukuphuma ugwalo lolu kutsho ukuba umongameli Mnangagwa uselakho ukubeka ilanga lokuqhutshwa kokhetho ukuze amabandla wonke ezombusazwe aqale ukuqinisa imikhankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa. Mmele 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.